kuzisa usizi ngoba kuthe imali leyi yokondla abatsha ifika sakhuthaza abatsha bakithi abaningi ukuthi hhayi abasukume baye-aplaya befake ama-proposal abo be-aplayele le imali. Kuthe ngemva kwalokho sabuya salandelela ukuthi sibone ukuthi kambe bengaye bengibangaki abantu bethu abathole lolu ncedo. Sathola ukuthi koBulawayo njengoba usitsho i-1% yona leyo ibalisayo. Sasesizibuza ukuthi kathi kambe kungabe kubangelwa yikuyini ukuthi abantu bakithi bengatholi imali, yona imali leyo kuthiwa ikhona iningi njalo i-specifically idalelwe abantu abatsha. Sathola ukuthi hayi uma kwenza kumbe lapho evela khona okuphawulwa khona ukuthi inikwe obani qhe ngani vele njengento yonke lokwenza lesigaba somkhono welizwe lesemathebeleni kuhlosiwe kwahlelwa ukuthi abantu abatsha bangapha bangatholi leyo mali ukuze labo batholakale bezithuthukisa besiya phambili ngezamabhizinisi.
Kuyini okungaba kubangela ukuthi intsha yesigaba semandebeleni ingasukumeli phezulu iziphathise ngesikhwama lesi?
Intsha yangapha iyasukumela phambili, iqiniso yokuthi labo abaphawula ukuthi ngobani okumele bayiphiwe leyo mali uzathola ukuthi ngabantu abangaveli ngapha. Thina sasivele sithile ukuthi hayi isigaba ngesigaba kasinikwe imali yayo, kube le commission kumbe kube committee ezakhethwa across ihlanganisa inhlanganiso zonke ukuthi loba ngezabo umbangazo kumbe ngamasizwe khona esini bahlale kubhodi liyana kubonakala ukuthi hayi abantu abaselecta abantu ukuthi bayadeserve ukubenefitha kulolu hlelo abalani lokuthi bakhangela uhlangothi lwani kodwa bakhangela abantu kusiya ngokuthi indlela okucetshiswe ngayo ukuthi ku-apply yiyo yini elandeleyo. Kodwa sinanzelela ukuthi abamanager abalezi nhlanganiso ezizo njengeze-CPZ lezinye inhlanganiso zamabhenki ungathola ukuthi ngabantu abangalani lokwenza lo hlangothi lolu lwabantu bangapha. Ngokunjalo sithola ukuthi yindlela mhlawumbe yokuthi abantu bangapha songani abasukumeli phezulu bakhwabithi ukuthi nxa kulo hlelo lubaphathisayo labo batholakale bathole usizo. Kodwa kuyindlela esingathina i-deliberate law yokuthi abantu bangapha bengatholi izinto njengoba sivele sikwazi ukuthi kuhlezi kule marginalization le-under development even so kubuya la ma-opportunities of ama-businesses abantu bangapha ngabawaphiwa njenganxa sikhangela komunye umkhono welizwe.